sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izolukandaba ngolamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine hlazi ku 30 lwezi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo elizweni.
Kina ngapha kuzwana uPF hathi yakhankasa lokhu sikhuluma nabantu koBulawayo, North, Wange East.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abemandla le-CCC banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga.
Kanti engingakutsho nje loba kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi ngesilungu at the moment ku-opposition leadership yayikho. Engingakutsho ubuqotho obukhulu yikubona le ZANU-PF ingani iyatanaza, iyaklamaza.
Umanisipala wakoBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lo mkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula 150.
Bananzelela ukuthi abantu laba abaphi lo 18 vele wona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe le-accountability loba bengabe bedalisana.
Sokuqhamuka umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini le ntombazana eleminyaka ephansi kwelithumi lasithobaminembili 18.
Dolobho lakoBulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lo wekholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lakwamanye amadolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijeneyo elizweni. Ukhetho lwama-by election luzaqhutshwa mhlazi ku-9 kunyanga kaMpalakazi. Kulama-by elections alichumilane 14 awamalunga edalele parliamente, senate lekhansili. Ezigabeni okuzenziwa khona ukhetho kubikwa kulokuthulwa okwamanje lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla azancintisa ikakhulu eleZANU-PF lele-CCC. Sixoxe lomabhalane webandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu ukuze sizwe ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani.
Uhamba kuhle kuma-constituencies wonke lawo akumele kwenziwe ama-by-elections. Thina ngapha kuZANU-PF hayi siyakhankasa lokhu sikhuluma nabantu koBulawayo, North, Wange East. Wonke okuhamba kuhle, abantu lokhu esikhuluma labo kakuhle, akulakuthokozela, akulakukhombana ngeminwe. Abantu bafuna ukuthi benze into ezabalethela intuthuko, injalo ezabalethela nokuthula.
Ya, sesike sezwa abamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC besithi ibandla leZANU-PF liyathenga amavoti ngokupha abantu kudla lokunye okunjalo. Lithini linalo?
Mina Gande, abantu akufanelanga badle ngesikhathi somkhankaso. Asonto yokuqala ukuthi bakhulume khonokho abantu be-CCC. Thina sikampena, sikhankasa, sisebisa abantu lokho esithi siyabenzela khona nxa sebesivotele. Lokho okuningi angikwazi, abantu nje abaqalayo sebebona ukuthi i-ground kayibavumele. Kodwa akuthule kule peace, kuloku thula okuhle ukuthi abantu azayesizwe not even one indawo lapho kuthiwa khona abantu besilwa ezomba ngazwe bebanga ukuthi kuyavotelwa bani, kuyakhankaselwa bani. Abantu bazisebenzi bakwenza kuhle noma inifane ngathi sasiyilizile thina. Azange sicokozele savuma iy'nqumo zabantu, kodwa kathesi senza the same thing. Abantu bazazikhethela umuntu abamfunayo, uyiphatha abayifunayo, libandla ebalifunayo. Kodwa siyazi ukuthi iZANU-PF this time around izanqoba ngokuthi thina ithesi le program ye-NP2.
Alo-ke ngumnumzana Obed Mpofu, umabhalane webandla leZANU-PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by elections sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
Ninjani mahlabe Zulu engakutsho ukuthi iZANPF vele ivehle yaqhwephetsha yaqeda yabona ukuthi laba bantu abarecalliweyo ababiziweyo laba ngochabango kabasoze babuyele eParliament ngakona lokho abakutsho ukuthi hanje kule judgment echoyo ukuthi laba bantu abangeze bahamba bayakontesta ngebizo ngebizo lesisi esiseyiyo elwelwayo njalo ebarecalliweyo njalo into engiyibonayo ngabantu indlela abantu abazonde ngayo ngokwenzakala kwezinto la makhanda ithi afakwe ngochabango abantu abasoze bavotele kabasoze bavotele iZANPF iza wina ama by elections lapho most engathi buningi ba iza wina ngoba abantu bazondile njalo laba kade befuze bakhethwe ngabantu abekhethwe ngabantu bona laba esingathi ngaba recalliweyo kabasoze babuyele ngenxa ukuthi kule judgment ebalisa ukuthi babuyele
kodwa nxa sikhangele indawo ezinjengakobulawayo okuhlala kunqobe khona iCCC ubona ungani uzaba lomehluko yini kathesa
kande engingakutsho nje lokho kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi engingakutsho ngesilungu at the moment ku opposition leadership kayikho engingakutsho ubuqotho obukhulu ikubona le ZANPF ingani yatanaza yaklamaza ukuthi ubukhokheli obuqotho vele abukho ku opposition ubukhokheli babulingasa nje umuntu njengoTswangirayo ukuthi wayesithi nxa abantu behlukuluzekile ahambe phambili athi asenzeni songs ahamba labantu ngaze ngitshaywe ngenzeni akukho ukhokheli obabantu abanjabo Job Skhala lati kande sinje nje umzacalo kusaza ukuthi nqa umzacalo ngodwa kulento ethile ethe umzacalo engena enjengale ka Valerie uthi Valerie senzwa ilunga lezaniphefuze kube yabakhokhelela balondolweni njalo bagcina abantu abe sextor Valerie osofuze abe ngomunye oyingxenye yezaniphefu ukukhokhela buku abantu bazondile ngendlela okwenziwa ngayo kuma elections ukuthi ama election apro ama vote abo azanga protectwe ngendlela eqiniseke ukuthi laba ukhona ukuthi babe kwathi babevotela bavotela ubukhokhelo bukhona so ngenye into ebuhlungu kakhulu nalento into yakhona ukuthi iyona ngokwayo iCCC ihlale kakhulu ibheya ngokuthi ingakhangela into eziqhakathekileyo esifana nokho kwa structures the constitution kuze ucina sebe kurecallwa ama candidates abantu babekhangela bebona ngelihlo elikhatshana ukuthi ithi iorganization ye party ayihambi ngendlela ubukhokheli kathesi egande buyahlupa ekhaya especially opposition nganabo umdlala adula abantu ngesikhathi sika August 23 yawuse kuzaka lentotho ye vote up then ZANPF amalunga ZANPF azahamba e vote avotela babo bangene ngoba abantu bazondile bona lawa bazahamba bakontinue kuye phambili into engenzakala le two ways uZANPF singabekela wahambe baye phambili baye divide ama votes oyingabona ngathi abaqine kakhulu iBCCT ithi iBCCT kibo gaba bangangeni laba abakachabanga vele avunqamba amanga abantu bazondla soze babavotela
umnomzana Josephat Mzacangulu bengolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 SA South Africa umunicipala wakobulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. Kwezinye izigaba zelizwe umumo mubi kakhulu. Kodwa kobulawayo umumo awukafiki kusibanga esikude ngoba amanani akhona ephansi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Njengedolobho lakobulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lowecholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lokwamanye amadolobho lanxa thina kobulawayo ke singakabambi umuntu ongaba la yena lo mkhuhlane. Okokuqala sifisa ukuthi sihlanze idolobho lethu abantu abathengisela ezindaweni ezingavunyelwanga sibakhiphe baphume bese sihlanza ke idolobho ikanti le ndawo ezithengisa ukudla ezinge la ncwadi zokuthi zithengise ukudla singathi ngama licenses nesilungu lazo sikhangelele ukuthi sizivale idolobho lethu lihlanzeke bese senza njalo iawareness yokukhulumisana lezakhamizi zakobulawayo sizitshela ngomkhuhlane nalwe cholera okhanya usubhahile elizweni sibanika le ndlela zokuthi lo mkhuhlane unganqatshelwa njani yikho sizakwenza ngemiye imizamo esizayenza kodwa kuqhakathekileke ukuthi sihlanze idolobho lihlanzeke bese senza ke imizamo yonke ke le engikhulume
yona imithi lokunye ukukhangelelwe ngabantu ababe belomkhuhlane wonalo kukhona yini kuyatholakala lula
Ye ngeke ngitsho kamanje ukuthi imithi ngaba khona kombe kayikho, kodwa ukuqakathekile ngokuthi abantu bavikele, banqabele, bangathathi lo mkhuhlane. Yebo kambe njengedolobho kasoze sigoqe izandla sithi kasilamithi, khangelana ukuthi sisebenzisane lezingatsha zonke ezikhona ezikahulumende, sisebenzisane lama-churches, sisebenzisane lenhlanganiso ezizimeleyo, ama-civic organization, sisebenzisane labosomabhizinisi bedolobheni lakoBulawayo, sibone ukuthi lo mkhuhlane uyanqatshelwa njalo imithi yokuthi-ke yelaphe lo mkhuhlane iba khona. Sisebenzisana-ke sizizalwane zeZimbabwe, izakhamuzi zakoBulawayo jikelele.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Sokuqhamuke umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini lentombazana eleminyaka ephansi kwechumi lasithoba minombili 18. Umthetho uthi intombazana eleminyaka ephakathi kwechumi lambili kusiya kwelichumi lasithoba minombili 18 ilelungelo lokuya emacansini lowesilisa. Kodwa inengi lithi iminyaka le imele ikhuphuke ifike kwelichumi lasitshiya ngalombili. Eloba ebulenjini we-X owake waba isikhulumeli sebandla le-CCC, unkosazana Fatsai Mahere, uthe okwamanje umthetho uthi intombazana lanxa ileminyaka elichumi ingalala lowesilisa bevumelane, akulacala okwenza umthetho lo ube yize. Sixoxe lo mzali unkosazana Khethiwe Bebhe uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uzananzelela ukuthi abantu laba ababhilo 18 vele wona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe ne-accountability loba bengabe bedala icala kusuka nje kuthiwe u-underage. So if umthetho bengela ungakho babambe accounted through ukuthi bayenze icala, mina ngibona ingani nodaba lokuya emacansini abakabi matured enough ezingqondweni ukuthi bekwenze njalo bekwazi ukumelana nama-consequences akho, ngoba umuntu o-under 18 uvele uyi-liability yabazali. So as long as engakabi psychologically matured ukuthi athathe responsibility nge-any aspect of impilo yakhe, then lokuya emacansini kumele kwenziwe icala if umuntu okhulileyo ekwenza.
Yona i-18 ubona ungani, ubona kusenzakala yini, kumbe iminyaka vele imele yona ibe yi-21 njengamanye amazwe?
Ya, i-21 mina ngivumelana nayo, ngoba uzananzelela ukuthi impilo yanamuhla abaningi vele abanalo 18 years they are still under their parents' roof. Nomuntu uzothola ukuthi for example mina I did my A-levels the year that I turned 18, so nxa ngisathengelwa ama-uniform, ngisathengelwa ama-toiletries, so I believe ukuthi ngaleso sikhathi kwakungekho engangingakwanisa ukuzenzela khona. So if i-21 yi-age yokuthi at least umuntu abaningi ethi the age 21 babe sebenendlela zokuthi abanye sebesebenza. So mina ngivumelana lokuthi i-21 yiyo elungileyo.
Kodwa bakhona abanye abathi endulo omama babesenda bengakafikisi iminyaka engu-18, kodwa kwakungela okubi okwakusenzakala. Wena ukubona njani khonokho?
Endulo babagande kunengi okwakusenzekala okwakusephula futhi ilungelo lomntwana oyintombazana kumbe umuntu wesifazana. But ambona ukuthi kwakungekho okubi kumbe kwakungabi indaba zalutho. It was because ngalezo nsuku vele omama nje kwakungani lamantombazana abala malungelo, njalo abaningi babethathwa bendiswa babengelasei kungelasivumelwano balutshwani ababehamba ngokuthanda. Uzananzelela ukuthi kwakukhanya ingani kunomali ngenxa yokuthi mhlawumbe wayengekho okuchallenjayo, kodwa ungakhangela bonogogo bona labo labo bani bani, I'm sure manje bayafisa lapho ukuthi ngabahambe ezikolo baba lama-choice okuthi bebezifundele sezikhethele ukuthi sebefuna na ukwenda. So zinengi izinto ezasenzakala endulo ezazisephula amalungelo abantu until into ize ichallenge inanzelele ukuthi iba lemthelela engalungile. Abantu nje bengayibona ingani noma. So mina sili lanxa bakhona abathoya ukuthi kwakusenzakala. Ambona ukuthi lawo mantombazana ngalezo nsuku babekujabulela. Kwakuyikuthi nje bazelwe into that system and ayikho inye impilo ababeyazi. Kodwa ngensuku zanamuhla ungananzelela sesibheka le economy yendulo, le mpilo yendulo yayinganzima kangako. Umkhonomi wakulezi nsuku vele umuntu o-under 18 years usaseyilayabhilithi yabazali bakhe.
Unkosazana Khethiwe Bhebhe ngumzali ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseBotswana. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olweMeteorological Services luthi abantu kumele balimuke izulu lesiqotho elikhangelelwe ukuna kusukela lamuhla kusiya ngolwesihlanu. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ukhetho olwedlulweyo lwabiza imali engamadola eMelika ayizigidi ezifika phose amakhulu amabili US 188 million dollars. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 lami bengicela ukungena ezindabeni, bengicela ukungena ehlelweni khona linjani kodwa lami ngike ngikhomente ngakulapho okumele ukuthi ngikhomenteke khona. Lami bekwazi ukufaka umbono abantu bakithi abayekelani ukulwa belibodwa. Thi abantu bakithi ukuthi kudlame bekele ukulwana belungise ilizwe labo bengabalani bengacwasani. Abantu kababonisane kahle, abadala labo baqonde izindlela kahle. Siyacela ngomusa, hayi udlame, hayi ukuthukana, mabesi bengabi bodwa, bengakulalani bodwa. Abalungisa ilizwe labo lilunge ngokulunga okuqondileyo. Ngiyabonga uma ngangena ehlelweni.
Salibonani basakazi bethu benjani. Hazi ngibodo yami le izozwakala khona ngapha ngazi. Izobalwa ngazi. Ngithi ke ngiphawula nje kulamajaha abahlale komade amaNdebele ka-Rose Miller kodwa yeyade bantu basempumalanga. Hayi Ndebele amaNdebele baphala abantu basempumalanga kulalito angalenza. Cela utshela ukuthi amaNdebele asikho amani province amaNdebele ekhona khona. Ma ungadiwe naye Ndebele fanele izibele lodwa kumele ibe hayi kulalito angalenza iNdebele. Ngeke ufane ukuhlangana. Njalo lapho into esilwa nayo laba ndoda la. Silwa nezano la. Into esilwa la silwa nezano. Umbuqazwe ikhe. Yesilo nayo sibambanene sikhiphe izano kuqala before sibone iindaba zamaNdebele sothi ke singakhiphe izano ke sibe sesibona ke ngeendaba zamaNdebele ukuthi ungayenzwa kanjani ngoba mazikhiphe izano saba yilo hlupho engala demokrasi engala ntanteneni fanele ngathi ngaba siyokulungiswa kunye nalandiqala kunye ngaphanga kodwa ayikho into eyenzayo, ayikho into esiyenzayo. Asike sibambisaneni kuloko sigikho manje ndike lime kuqala ngawo ngokuthi amaNdebele ufanele ezimele.
Ngiyangibingelela emsakazweni ibantu bakwethu singabantu babulela azwesana ibhadi lokuthi ibhadi esaba nalo ilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe. Ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwesakhe, ufuna ukudlela esikhwameni. Ingakho ubona kuney'nxushunxushu ezinje ingoba labe sithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo, abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana baseZimbabwe baphila njani. Ezilongibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokuningi lokhu abanandaba nakho ngoba ngiwisho lokhu ngoba ngoba adlulile ama election manje bebekhuluma manje bathule abasena plan ibashiya abantu ehlathini. Ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izano simthembe kangaka wasishiya ehlathini, ukuthi ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka-2028 lapho sekuvotwa. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka, kodwa abantu bebelokhu bephethe emlonyeni. Hayi, bakhuluma kakhulu too much, bande kakhulu emlonyeni. Ama-actions wona afunakalayo, izanu PF ifuna ukukhishwa ngevote, ifuna ukukhishwa nge-action. So into ekhona la ukuthi uChamisa kufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela abe yindoda mpela, mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafe, makaqina abe yindoda.
Studio 7 lo abathi umhlanga lo uzobambobana amehlo, uzobhicabana amehlo ngodaka. Kulaa mntwana uzele izolo lapha, thina sizele kudala asenze lima, thina ethi yena awulazana uPF ezobusa bona zilungu bekhona bafuna ukuqinisa iTriple C, bona bebulala iTriple C befunda izanu PF ivoti bazobona izithutha kulazilima la bantu ezimbabwe bahlakaniphile manje. Nasenze izilima, thina sizilima, thina izilima yini lezi abantu izilima nayo kuyini izilima, abantu belibonti lezama ukwenza izilima. Abalisiyekeleni into zeni lezo zakachabango lezo, sifuna ukuzwa into zakachabango lezi nakobulawayo.
Studio 7 siyabingelela, siyabonga. Ngithanda nje ukubonisa abanye nje abafowethu umbono omncane ukuthi bengasola uChamisa besoleni, uTriple C besoleni, kodwa qinise ukuthi izanu le ekhona ebuswa nguMasone eyi ingozi kakhulu, ngoba awutsho ke uma bezatshela ujaji enkantolo ukuthi kalithethe kanjani icala lona leli le-Triple C lisezinkantolo, kodwa libona ukuthi bafuna ukuliphendla kanjani, belithethe kanjani. So ngizomunye isikhulumele sithi uChamisa othule, ayikho into ayenzayo. No, amajaji aseZimbabwe asecaptured wonke, asefana nepolisi ukuthi ezilongu uma wena ungaze uxabane labantu bezanu ubulawo ubutshaywa ngabantu bezanu uyevula icala e-police station. I-police station ayimbophi umuntu wezanu. Bonke abantu ababulala uMo Blessing bangqashangqasha namanje, labona abagamula ubhuti emavule ngocelemba basangqashangqasha namanje, basafuna ukuthi banqume omunye umuntu. So izinkantolo amapholisa ngaphansi kwezanu PF akusekho ithemba. Into njengasiza amaZimbabwe baphakame bonke bazikhulule bona kwabona amaZimbabweni, hayi ukuthi bathembe ikhodi, bathembe ukuthi kulamaphoyisa kunani, ayisekho leyo nto. Mnanga yonke into isephaketheni lakhe, yonke into izanu PF, police zanu PF, judiciary system zanu PF, o justice mara bona abantu ba reporter kumnanga kwa everyday ngiyobatshela ukuthi icaleli nje za kanje mayise usuyothini ngaphansi sikhulisa ngamaZimbabwe yabo.
Basakazi be studio 7 kanti thina wethu ama voice note kungani engaveli emoyeni, kungani wethu ama voice note engaveli emoyeni, kungani siyadama ukuthumela khona lapha, sithumele ngathi sithumele njani phela isazise lathi siyathanda ukuveza ethimbono ngendaba lesithumelela zona zonke izinsuku. Lo okhulumayo uGerald wakuncube esigodini cela lisazise lathi ukuthi senze njani ukuthi awethu sikwazi lathi ukuthumela ama voice note ona lawo. Siyabonga, ngilapha eSouth Africa
studio 7.
Hayi, studio 7 sicela like lisikhuzele uMthwanga, uChrist Mthwanga, kanti amabhiliyoni la okhuluma ngawo angena elizweni labantu abakothumiloni abagebha igolide, imali yakhona iyanga. Kubuhlungu kakhulu ukuzwa uChrist Mthwanga ekhuluma ezichayisa ifuba ngokuthi yena wabamba ibhazuka wabulala belungu. Kodwa umbuzo ukuthi kho lokho okukhulumayo kunceda ngani abantu baseZimbabwe? Ngeke ngezwe bekhuluma laye laphana ethi yena ihistory abantu akufanelanga bayilahle. Isimanga ukuthi mayithi ihistory akufanelanga ilahlwe, kufanele phela uthini ngehistory yabo yeGuguraundi. Ngoba layo yihistory abayebenzayo ububi, uhlala ekhuluma ezichaya isifuba. Angikwazi ukuthi amabhiliyoni afaka amane, amabhiliyoniya afaka imali eZimbabwe bawafaka kuphi? Ngoba abantu nje bayahlupheka on the ground. Kumbe ukhuluma ngemali abayifaka esikhwameni sakhe? Hayi, sicela lisikhuzele uChrist Mthwanga mani, hayi into ozikhulumayo mani. Sonke isikhathi uma ekhuluma yonke into ingaye lezano yakhe, ingayo lezano yakhe. Hayi, Christ Mthwanga mani, sicela lisikhuzele yona.
Siyabonga balaleli bethu. Lawo bekungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Akesingene kwezemelika iziphathamandla zeIsrael lebutho leHamas izolo bezile nkulumo ezokuthi ukubeka phansi izikhali okwesikhatshana i-ceasefire kuqhubeke ngemva kokumiswa okwamalanga ayisithupha. Lokhu kwenzakala ngemva kokukhululwa kwabanye njalo abantu abambalwa abathunjwa ngabebutho leHamas lababotshwa ngamasosha akwele Israel. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Well, yona injongo ye IDF Israel Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. I can say that it's been clear in one aspect, ukuthi ama Palestinian territories asencipha Gaza Strip lokana vele sokuyi strip kona kwawe Gaza West Bank hayi la vele isinyamalala uma Netanyahu be announce abe city new settlements pass the language and think new ngapi kona pani ndawo encane babe begxotsha ama Palestinian bebathathele khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama Palestinians at 1.7 million abantu ama Israeli athona we told them to move to avoid the offensive 1.1 million people kumbe 1.7 ama Israeli Defense Force ithona sibatshele sathi move to the southwest of Gaza. Wonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo. So their objectives are being met. Bayasusa ezindawo zonezi. Ngaso sekuthiwa new settlements. Kungabi lomuntu omangalayo ukuthi ubatshoni and angaphi. Bona laba i-1.7 million angithi babafuqela ukuthi baye e-Egypt. Igibhite layo yikho ivala amagedi isithi hayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengamamuslim anti lina lithemba ukuthi bazabangcono ngapha beleka basabuyeli so thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawo athwele ama-millions and millions of ama-Palestinian. So khanya i-objective yabo theyare pushing to ukuthi befinalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian asazi sizabona laye uBiden ukuthi angithi laphana kuPutin wathi uPutin solongo ngazungena imbijana ayikhona kakhulu but now uPutin lokho ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini uBiden khathesi ama Israeli athona angena alanda iHamas kodwa la uBiden uthi yena hayi lingahlali phela lingaze lingene kodwa asazi what that means asazi sizabona.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela izombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 engapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abebandla le-CCC banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga. Umanisipala wedolobho lakwaBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabelele elizweni jikelele wabulala abantu abedlula 150. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande.